hayi mina njengokhaliphani Phukeni lo mmeli wabantu bakobulawayo edalela eParliament angiyalijabulela kakhulu. If ubungilalele kuma platforms ahlukeneyo nalapha kini ngicabanga ngekukhuluma esinye isikhathi ukuthi inkinga eseZimbabwe ingxabano yaba khona phakathi kukamongameli Jaga wakuchamisa. Babezwana laba bantu kusiya kwenza ikhuka 2017 basebenzisana basebehamba bamba ngo 2018 bafuthi baba bonke kwiindependence wasebexabana bathe sebexabene hayi kwaba ngenye into nje lapha elizweni. So cabanga kuzoba yinto enhle abakhulumisane ababesive to each other baphikisane kodwa bangabi rough ekuphikisaneni kwabo. So hayi kabe kulinyathelo elihle esilibongayo njalo kakhulu.
Khona manje kuyancedani nxa sikhangela ubana yena uhulumende webandla lezanu PF ukhanya engafaki abamabandla aphikisayo kweminye imbuthano kumbe imicimbi ebalisa izicoco zokuba liqhawe lesizwe. Manje khona kuncedani ukuthi ibandla amabandla aphikisayo aye khona le embuthanweni we-independence?
Abantu yazi msakazi ibandla lezanu PF ukuthi libandla lezikliwi libandla labantu nje abalobudlwangudlwangu. Manje thina kumele sibonise ubuntu singavumi ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu ngoba nangu wenza ubudlwangudlwangu lawe usumlungisela. Kumele sibonise ubuntu sizame ngazo zonke indlela ngoba ukuthi lakuba boycotta lakho akusebenzi. Yabona kukhona lapho kumele ukuthi sizame ngayo yonke indlela ukuthi le ngxabano siyifinyeze ibiloki yehli sibancane kuze kufike lapho isikhathe sokuthi ekhethweni lana sizokwazi ukuthi sinqobe bese ilizwe liyaqhutshwa ngendlela kumele liqhutshwe ngakhona. Njalo ngayizwe sikhala kakhulu sizodabuka. Angicabangi ukuthi ibandla lezanu leli lilekusasa, hayi angicabangi, ngaphandle bangatshintsha izenzo zabo.
Khona kuyathembisa yini ukuthi singathi sekuzaba lokusebenzelana lokuzwana kwamabandla ezombusazwe nxa sikhangele isehlakalo sona leso?
Siphila ethembeni msakazi, kodwa mina usizo embona kuzolenza ukuthi abafowethu laba bempumalanga lalaba abalandela ubaba uChamisa maybe bazake bazinuka amakhwapha, ngoba uzakhumbula umama uKhupho kawazama ukuthi akhulumisane lalaba abaphetheyo la ethu uyasebenzisana labo close ethu ufuna ukukhalela abantwana bakithi lapha, ngoba kula msebenzi la eMathepeleland yena le emncane ekhona kuthathwa abantu ilizwe lonke leli bezofakwa la. Abantwana bethu abala msebenzi ngithi yokuclina bazothi bafuna abo 5 olevu bathini la akula muntu osebenzayo eMathepeleland ngaphandle maye ngasowe eMathepeleland. Abantwana bethu bafundiswa abantu abangazi ulimi lwethu yonke le le mama uthi hayi ake ngehlala phansi ababusayo ake ngikhulume lapho. Kwaba ngumsindo, waba ngumthengiso, waba ngumuntu omubi la kwangathi ngiyawabulala uJesu. Kusokusasa kuzosisiza thina ukuthi babone ukuthi ukukhulumisana nomuntu obusayo yikuba forward thinking, yikuba progressive. Hayi lokho abakwenzayo bona ukuthi bacabanga ukuthi bona yibo bodwa abahlakaniphileyo, bona yibo bodwa abazizinto. Bakukhuluma nje lokho ngoba balohulumende obheke bona ukuthi laba ngenxa yokuthi isizwe esinje yiwo kumele baphathe lapho abazi basibuse basibusela sezigabeni zethu.